Iqembu le-Chikeni yilo lodwa elenelise ukuthola umklomelo owodwa kuphela phakathi kwamaqembu akobulawayo adlala kusigaba se-Premier Soccer League, kusithi amanye wonke asele ephethe iziboya ekuphendukeni kwemidlalo ngemva kokuba kuke kwaba lekhefu lamaviki amabili. Abafana be-Chikeni labo basile ngesikhala senaliti njengoba belinganise umdlalo susiyafika komnindi yagcina. Emdlalweni wabo leqembu le-Dynamos wona uphelezi ngeshikilobhanqa 1-1 ngesonto esigodlweni iHarare. Ngosuku olufanayo iqembu le-Highlanders litshaye nge-1 kanyanga le-Breakline esigodlweni. Njalo limpumela itsho ukuba iqembu lebhosu selitshaywe imidlalo ilandelana yaba mithathu, njalo linqotshwa ngempumela efanayo ngemva kokuba linqotshwe nge-1 kanyanga leBulawayo Chiefs kanye lele-FC Platinum ungakayiwa kukhefu. Elechiefs lalo litshaywe nge-1 kanyanga leyada lidlala lingekhaya eluveve, kwathi leBulawayo City lalo lidlulwe ngempumela efanayo lapho litshaywa ngelechapungu emdlalweni odlalelwe eNkabazwe. Ekhuluma lintatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo womqeqeshi weqembu le-Chiefs uGasly Chipuka uveze ukuba isimo sibucayi kwiqembu lakhe lakho kulahlekelwa ngabadlali abambalwa besiya kwamanye amaqembu.
Very true. Several of our players have been approached and have not been approached by several teams. So basically,
kuliqiniso sibili abadlali bethu abaningi sebelandwe ngamaqembu amaningi abafunayo. Asoze sivalele abafana abafuna ukuthi behambe. Yebo, kuzaba nzima ukubana siyenelise ukuqhubekela phambili sidlala kuhle, kodwa thina asilawo amandla ikakhulu esikhwameni sethu esokubana siyenelise ukuthi sithenge abadlali abangazani ngabezinga laphezulu, kodwa sizazama ngamandla ethu ukudinga bonaba abalesifiso sokudlala abamaqembu aphansi ukuthi bebuye bezosincedisa ukuthi sidlale siphushe isizini.
Kusenjalo amaqembu ahlezi phezu kwenganani aqhubekile emkhankasweni nawo ukuphakamisa isicoco salo nyaka kusigaba se-CAF Premier Soccer League, njengoba ihlezi esiqongweni senganani le-FC Platinum litshaywe nge-2-1 ngeleze-PC Kariba, kuthi elenkezi Platinum linqotshwe nge-1 kanyanga le-Herentals. Iqembu lenkezi Platinum selitshaywe emidlalweni emine ilandelana, njalo lingaqhubeka lingadlali kuhle lingagcina lihwithwa ngele-Triangle eselihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lilemiklomelo ngama-32 ngemva kokubhaxavula elikwenze elijapani mine nge-5 kanyanga ngesonto. Iqembu lenkezi lona lilemiklomelo ngama-33 lathoba ngombili, kuthi ele-FC Platinum lona lilemiklomelo ngama-40 lane. Emsileni wengalane iqembu leBulawayo City lithelele lahlala endaweni yesithathu nxa usuka phansi lilemiklomelo elitshumi lane ngemva kokunqotshwa kwalo ngelechapungu okuyilo lihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi, njalo lilemiklomelo elitshumi lesithupha. Endaweni yesibili nxa usuka phansi kule qembu leJapani Mine lona lilemiklomelo elitshumi lane, kuthi elijenye amanye engalaneni ngelemtare City lona lilemiklomelo elitshumi lanye. Ngimele esitudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.